Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 14 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court uthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni, okutsho ukuthi amalunga la asebuyela kuleli dale. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary le Secondary School okuyizikolo zebandla le Methodist Church eBulilima East bavuke ubhova besola ibandla leli ngokuqhatha ababalisi abangadabuki kulumango.
Ufike manje desi yakhona ayazisi isindibele. Ume khulunya uyabele ukuzwa babazisi isindibele kuthi kuye emashoneni khona la. Kodwa into esiceke umuntu esimfuna la machinga sifuna umuntu oyazi ukukhumula imi labantu bese sikhuluma kuze abantwana lokuthi understand.
Abebandla leMDC Alliance basola ukuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service besithi uhulumende uselungiselela udlakela kukhetho luka 2023.
Sithathela la kubo emazweni akuthuthukile njabo America. OAmerika bayakwenza. OBritain la yayikwenza ingabe yathethe umbili obuqhubeka ikwenza. Kodwa isomakhelwana bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lwabaluqhuba. Uluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abatsha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu 13,241 ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshiwe lijekiseni kusukela uhlelo lolu luqala ngonhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,516. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amahlanu 535 okukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni womabili laya kunkulungwane phose ezingamatshumi amathathu 29,839. Ababanje iCOVID-19 bangamachumi amabili lantathu 23 njalo kubhubhe oyedwa. Asebebanjela umkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,330 kuthi asebefile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,543. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni. Amalunga la axotshiswa ngumnumzana Benjamin Rukanda esithi nguye unobhala jikelele webandla labo lakudala ele-People's Democratic Party. Kodwa umahluli we-High Court uJustice Emmy Tsanga unqume ukuthi uRukanda kayisuye unobhala jikelele we-PDP. Ngokunjalo uthe ukuxotshwa kukabiti labanye bakhe akukho emthethweni. Umnumzana Phulu uthi lokhu kutsho ukuthi sebebuyela ePhalamende lanxanje kulabanye abathi isinqumo lesi silakho ukuphikiswa edale le-Supreme Court.
I-judgment lena ithi umuntu lo owabhala incwadi kayisuye Secretary General we-PDP, umuntu ongaziwayo. Njalo ibisisitsho ukuthi u-Secretary General we-PDP ngu-Settlement Chikwinya. Ibisisitsho futhi ukuthi umuntu olamandla okubhala izincwadi, ebhalela izincwadi ku-Parliament lezinye inhlanganiso u-Settlement Chikwinya njengo-Secretary General, njalo ethole imvumo ukuthi entayibithi njengo-President, kumbe mina njengo-Vice President ngiphiwe lawo mandla ngu-entayibithi njengo-President. Ibisisitsho ukuthi konke okubhalwe, izincwadi zonke ezibhalwe nguLundoda, le ncwadi ayibhalela i-Parliament ngo-2020, incwadi leyana kuthiwa ibolile, is null and void, ayisebenzi, yesulwe yi-court. Njalo lezinye zonke izincwadi azibhalayo kumbe azazibhala, okugoqela le ncwadi ayibhalayo esenza ukuthi zirecall, konke lokana kwesuliwe. So ngokubona kwethu ke sibone ngazani sekumele sibuyele eParliament, ngoba nxa incwadi ayibhalayo kuthiwa ayisebenzi kubengela mvumo yokuyibhala, okutho ukuthi i-recall lena eyenziwayo ime phezu kwento ebolileyo. So okutho ukubana kusikhangelele ukuthi nje kumele sibuyele ePhalamende masinyane.
Yebo, lingabuyela ePhalamende, kodwa kusasa kungavuka elinye ilunga lebandla lenu selilobe incwadi lilixotshisa njalo ke, kuyini okuza kwenzakala?
I-judgment ye-court iyatsho ukuthi umuntu olemvumo okuthatha izinqumo ezinjalo ngu-entayibithi njengo-President, encediswa ngu-Secretary General wakhe onguChikwinya. Ukuba lilunga lebandla akutsho ukuthi lawo amandla okubhala leyo ncwadi. Ngaphandle nxa ibobona aba bantu ababili, omunye wesithathu kungaba yimi, ngithunywe ngu-President. So i-constitution yethu itsho njalo, laba abanye bangabhala baze baqeda ama-ball point lamapensel, kodwa abala mvumo yokukwenza kona lokho.
Umnumzana kucaca Phulo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance ayisithupha axotshwe ePhalamende kusikhatshana esedluleyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi inyathelo likahulumende lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber liveza sobala ukuthi iZANU-PF iqoqa udlakela kukhetho luka-2023. Abasakhulayo laba balembali empi yokusetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Umsekeli kamkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Tendayibiti uthi ngokuvuselela lolu hlelo umongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa umbuqazwe ngo-2023. Amazwi akhe asekelwe ngolwela amalungelo oluntu njalo ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama-Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe, ngoba siyayazi imisebenzi yama-Green Bomber kuma-elections adlulileyo 2008, kuma-elections adlulileyo 2013, siyibonile imisebenzi yama-Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be-opposition party kumbe abama-NGO. Singathi yi-reserve force nje yeZANU-PF, abantu abasetshenziswa zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama-elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe, njengabantu abalandela ipolitiki, siyakwazi ukuthi ama-Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenzisiwe kumbe singathi yiprogram esetshenziswe iZANU-PF kumbe uhulumende. Ngoba eZimbabwe kule nto leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngaphi, i-political party yeZANU-PF ime ngaphi. So ama-Green Bomber ngabantu abangamalunga eZANU-PF abaphiwe imali imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi nje idemocracy lokhu isiya ispace yangibona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama-activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxa bengathi ukucriticize uhulumende. So yinto eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state uhulumende obuswa ngamabutho uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathesi sokufaka ama-green bomber zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu.
Umnumzana Mfundo Mlilo ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abatsha imbali yelizwe kanye lokuziqhenya athi udlakela.
Iqakatheke kakhulu okumangalisayo. Ngathi sibili yayingamelanga ime yayivele imele iqhubekiye iye phambili, kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende nxa esethe wayiphendukisa ilusizo kakhulu. Siyithathela lakubo emazweni akuthuthukileyo njabo America. O-America bayakwenza, o-Britain la yayikwenza, ngingazi kathi sumbile ukuqhubeka ikwenza, kodwa kwamakhelwane bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lolu baluqhuba. Luluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abatsha, lubafundise njalo besebe-athathwa lakuma-government departments bafunde bebe le-experience yemisebenzi, bafundele imisebenzi, bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile, njalo sebesazi le mbali yelizwe labo ukuthi imi njani, noma sebeseva kuziphi ingatsha besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini, livela ngaphi, imbali yelizwe nje ibe sibacacele sebesazi konke ngembali yelizwe labo.
Bayakhala abaningi baba Gawule labe MDC bathi iZANU-PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka-2023. Ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe-National Youth Service laba besetshenziswa iZANU-PF ukutshaya abantu ngesikhathi zokhetho.
Hayi, ngabantu abayesaba umnyama ongelampisi. Akukho lokhu, ngithanda ukususa ukwesaba kwabo lokho. Ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende leyekhona ku-new dispensation esikiyo akukho konke lokhu. Izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka-President Emmerson Mnangagwa. Lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakalayo, lento sezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona, lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona. Konke lokho kulethwe yi-new dispensation. Ukuhlonipha kwelungelo lokukhona, kodwa laba abantu abahlala bekhala ngiyakwazi ukuthi bazama ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi, i-National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana. Hathi akukho, i-National Youth Service izoqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho abazabe befundela khona imisebenzi, kuncedisa bonontanga kuthi abafundiseni abasakhulayo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary leSecondary School okuyizikolo zebandla leMethodist Church eBulilima East bavuke ubhova besola ibandla leli ngokuqhatsha ababalisi abangadabuki kulumango kanye lomkhuba wenkohlakalo abawethesa iziphathamandla zalezi zikolo. Kubika uEzra Chisasbanda.
Kuqhamuke ingxabangxozano ngokuxokozela emhlanganweni ophakathi kwabazali obogatsha lwezemfundo labebandla le-Methodist Church kulendela ukutshengisela kwabazali ngenyanga ephelileyo okwamemetheka ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ze-social media. omunye wabazali obekule umhlangano ngumnumzana Lungisani Chikwala ochazisa kabanzi ngale ngqabano enze bacine betshengisela
imbangela yabe ile umuntu ke wafika elegal principal omusha ephendi ukuintroduce ngesinqumo esasithethe secondary ukuthi angabi khona emhlanganweni waqhubeke khona emhlanganweni abadala bathe zemicele ukuthi aphume akazanga avume ukuthi aphume wasebachovela kakhulu esika baphume manihambe go out of my schools.
Umnumzana Reki Ngwenya isakamuzi ematinje wathi uthi sowaze wasusa abantu bakhe kulesi sikolo ngoba ibandla leli liqhatha abantu abangazi lokukhuluma ulimi lwabantwana.
Ufike manje desi yakhona ayazi isiNdebele uma ekhulunywa uyabe lokho ekusha kwabazi isiNdebele kuthi ubuye emashoneni khona lasazikukhona. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esimfuna la matshinga sifuna umuntu oyazi ukukhuluma ulimi lwabantu. Lesi esikhuluma kuze abantwana bethu understand ngoba izinto thothi noma bebhale izinto anathi asiziqondi ukuthi ngoba abantu laba abazi isiNdebele kufuneka umuntu olethwa esikoleni uteacher akazi isiNdebele sabantwana kuze into zonke zihambe.
Omunye njalo umzali umnumzana Trevor Ndebele uthi abazali bakhangelelwa phansi khona kuyiba babhadala imali yokuthi izikole lezi zisebenze.
Into ehluphayo phakathi kwethu lapha kungazwani phakathi kuka Methodist le community abantu abayiba abathunywa ngoye abasebenza la basuka bangenele kakhulu entweni ze-development yesikole sikhanya vele kasithathwa njengabantu siyithathelwa phansi yena lowo muntu njalo umuntu obefika vele apha esingakamazi besingakazihlalela ye so yikokwabangela ngentukele demonstration.
Unkosazana Zamani Ndlovu wasebulalima futhi esikolo lesi abantwana basafundiswa ngendlela eqondileyo osokusenza bengabi le mbeko.
Kukhanya lapho esikolo kuyanathi utshwala kuyabhinywa kodwa uhedi engalamandla ukuthi ayenzeni. Kukhanya nje isikolo lesi okunye imfundisi siba phansi yikho khona lokhu. So njengabazali sase sibonisana ukuthi nxa kungabe kungala principal uhedi usengazuza icommunity imncedisi. Kubonakala ukuthi abantwana abazaviswa esikolo la baze ngabantwana abazavela kwezinye izikolo kele incwadi eziqhonileyo ukuthi utransfer ngendlela bani.
Abazali bathi izikolo zematshinje kazithathele i-Methodist Church zinikwe ikansili kumbe urhulumente ukuze abazali bahlaliseke. Kutsho ke umnumzana Jabulani Vele Mpini.
Kabafuni ukuzwa into ekhalelezwa ngabazali. Ma sisithi i-office ka-principal asisayifuni sitsho ukuthi i-church ngokwayo kayiphume sithathe isikolo sethu sifake ecouncil njalo kasibuyeli emuva ngoba besethusela bethi balamaloya asibuyeli emuva.
Okunye ukuhlupha abazali ukuthi i-committee abayikhethayo eye-school development committee STC ukuthi isebenze lesikolo imele abazali ibandla le-Methodist Church kukhanya alifuni ukusebenzisana lalo. Umnumzana Bheki Ndlovu ngumgcinihlalo we-STC wesikolo lesi.
Asisela mandla ukuthi sisebenze esikolo ebantwaneni nekuthuthukiseni isikolo asisamandla ukusebenzisa izinto zesikolo.
Abazogatsha lwezemfundo bathembise abazali ukuthi bazacubungula ukusebenza kwesikolo lodaba lokuthaphazwa kwemali bathi ukupasa kwabantwana abalihlekana kulesi sikolo kuyabethusa. Umnumzana Dizi Nyemba okhulume emelele lolu gatsha.
Ama-concerns wethu lapho amaneji kulesi mali kuyatsho baba ukuthi nxa yena kungayenziwa i-audit uyavumelana lakho which is item number 10 ku-petition yethu lapha ngoba lapha sikule kunyathelana ama-cons ka-principal
uBishop Ncube obuye evela kobulawa emele ibandla lakhe le-Methodist Church uthi alubaphathi kahle udaba lokuthi ibandla lakhe lidla imali yabazali.
Umuntu angama ku-general meeting athi Methodist Church idla imali lalelani kuBishop kokhela i-Methodist Church in Zimbabwe i-district lakobulawayo lonke akula mali yematshinge i-1 cent engake ngayidla mina le Methodist saziwa nguheadmaster lo principal. Iqiniso engalithola ukuthi imali yaya ngaphi bazali lindlaleli yi-audit ezakwenziwa izikhwicamfundo.
Isikolo samatshinje sakhiwa libandla le-Methodist Church ngomnyaka 1924 njalo bezisebenza kuhle okweminyaka eminingi. Eminyakeni ethize edluleyo abantwana baqala ukungaphumi kahle ezifundweni zabo njalo abazali bathi lokhu kubangelwa yokuqhathwa kwabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantwana lokwezwani kwabaphakathi uheadmaster lo principal obizwa libandla le Methodist Church. Abazali bacela betshengisela ngokuvala iofisi ka principal bethi kaphume aphele ngemva kokuqonulwa ukuba nyakenye kupase ihlengana labantwana baka form 4 ngesilinganiso sokune kuphela ekhulwini 4%. Imene iStudio 7 emajinje ngapha ngasebulilima. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu ababili abakade betshengisela babotshiwe ngamapholisa ngosuku lwesithathu lokubhikisha kusolwa ukubulawa kwesilisa uMsundu owayeneminyaka engamatshumi amabili ngamapholisa eMinnesota khonapha eMelika ayemisile emgwaqweni. Izisebenzi kwezempilakahle e-India ziyaphuthuma ukuthi zihlabe abantu okufanele bethole umjovo womuthi wokwenqabela iCOVID-19 ngesikhathi lelo lizwe selihlaselwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane okwesibili i-second wave. Abantwana abangamatshumi amabili babhubhile izolo eNigeria ngemva kokuba indlu yabo yokufundela ebifulelwe ngotshani ilumathile ngomlilo, kutsho uhulumente wakulelo lizwe.
Uhulumende wakwele South Africa usemise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe inkampani ye-Johnson and Johnson okulinyathelo eselithiye iningi lesizalwane seZimbabwe lindikindiki ngalolu hlelo. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethulwe inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika, iFood and Drugs Administration, ethe iphakathi ohlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJackson yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane ukunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJackson yeJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso, kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJackson le yeJohnson and Johnson akusiyo ebangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye selesevalweni olukhulu. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Mathutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendima mbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kwe-Jackson leyi. Abantu loba kade bengayithengi kodwa bebezimisile ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesizwa ukuthi leyi Jackson siyigulisa abanye, sikhona esikwenzile kwabanye, ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje, sokusinika ikhala, usinikeza ikhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzabangcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kusho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala, lamanje kuno okwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa still. Ngoba into ekhona njengamanje sesiyadideka siyazi ukuthi senzeni. Ene lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele ukujova ngoba kasathembi umuntu, asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni. Njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona eSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi suspend izinto ezingekho right. kodwa ekhaya eZimbabwe ongakazuzo even one day ukuthi hayi umuthi lo osubambi condemn and ukufostela uTanka Bajoff.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba lejekiseni.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabela iCovid. Ngizacine kufutheni ekudleni amalemoni ekuyona le into zesintu esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kade kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokhu sifikana nayo iCovid leyo. Asazi ukuthi manje sithembe kuphi umgomo. Yena le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle, isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ukucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa utule themba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Melisudo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo. Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethule inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika, iFood and Drugs Administration, ethe iphakathi ohlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJackson yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane wokunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJackson eJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso, kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJackson le yeJohnson and Johnson akusiyo ebangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victor Mathutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendimi mbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kweJackson leyi. Abantu loba kade bengayithembi kodwa bebezimisele ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesiza ukuthi le iJackson siyigulisa abanye, sikhona esikwenzile kwabanye, ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ikhala, usinikeza ikhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzabangcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kusho ukuthi ukubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala, la manje kuno kwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa still. Ngoba into ekhona nje manje sesiyadideka siyazi ukuthi senzeni. Ene lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele kuJehova ngoba akasathembi umuntu, asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni. Njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona eSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi suspend izinto ezingekho right. Kodwa ekhaya eZimbabwe ongakazuzo even one day ukuthi hayi umuthi lo osubambi condemn and ukufostela uTanka Bajoff.
UMnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba lejekiseni.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabela iCovid. Ngizacine kufutheni ekudleni amalemoni ekuyona le into zesintu esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kade kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokhu sifikana nayo iCovid leyo. Asazi ukuthi manje sithembe kuphi umgomo. Yena le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle, isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ukucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa utule themba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Mele Studio 7 ni Johannes Begwele, South Africa, Inguthuso Khumalo.
Kwanele mthwakazi, likhumbule ziko na ezekuseni kusasa ngo half past 6. Yimi untungamili Nkomo.